Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Leli thuba lokubonga uRachel Thongo ukusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela kuStudio 7 lamhlanje ekuseni ngolesine mhla ka 14 Mbimbidong 2019 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokudana okukhulu ngoba okwenzakalayo njengamanje kubi kungcolile kudlulo kwakusenzakala ngesikhathi sikamgabe. Yikho-ke njengabantwana beZimbabwe-ke sisebunzimeni okumele ukuthi i-international community ingenele.
Umkhokeli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende kumele angenele ngokuphangisa alungisise izikhalazo zabodokotela besibhedlela seParirenyathwa abaqale ukukhalala umsebenzi ngolwesibili bekhala ngeholo eliphansi.
Ama-specialists lawa they are striking, bangene ku-strike indaba esazikile la ku-strike thina ngo-December. Khona kutshengisela ukuthi i-government ayikakhangeli zonke izikhalazo esasizifake kibo ukuthi bezikhangele ngo-December.
Abesifazane abasebenza phansi kwenhlanganiso yeLupane Women's Development Transpenza izimanga ngemisebenzi yabo ukusebenzisa izandla ukuselela imuli. Kuthi ke esigabeni sethu sezomculo lamhlanje silethulela isigaba sesibili sengoma zomculi uMo Blessing Ngwenya. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Umkhokeli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende kumele angenele ngokuphangisa alungisise izikhalazo zabodokotela besibhedlela seParirenyathwa abaqale ukukhalala umsebenzi ngolwesibili bekhala ngeholo eliphansi kanye lokusilela kwemfanelo zokusebenzisa ekwelapheni izigulane. Odokotela laba bathi baswela ngitsho lama-gloves sibi sawo bagcine bebamba izigulane bengazivikelanga. Embikweni wethu lenkundleni yeTwitter izolo ntambama Mnumzana Chamisa uthe lokhu kumele kulungisiswe ngokuphangisa. Isikhulumeli sikaJamisa uDr. Nkululeko Sibanda uchasisa okuningi ngalolu daba.
Njengokutsho kwakho uPresident Chamisa umongameli weMDC kutshengisa ukuthi uphatheke kakhulu kwendaba yokuthi sanda ukuthi siphume kulolu daba ezinyangeni ezilitshwane ezedlulileyo. Sibonile njalo ukuthi abantu balimale kakhulu ngendaba yokuswela udokotela, njalo siyazi ukuthi odokotela sebeswela lezi mali zokuthi bayefika khona emsebenzini, kodwa lokhu ngendlela yokuthi izinto zisuke zakhwela kabuhlungu.
Uhulumende uthi wenza konke akwenelisayo ukulungisisa umumo ezibhedlela kanye lezikhalazo zezisebenzi zakhe ezigoqela bona odokotela. Iyabonakala yini leyo mizamo?
Akubonakali ngoba okuqakathekileyo uhulumende akade ngakwenzayo ukuthi agijimise ukulungisa indaba enza ukuthi umkhonomo ungahambi kuhle, ukwenzela ukuthi le mholo yabodokotela lezinye zonke zisebenzi yenelise ukubanika izinto, ukubanika impilo eqondileyo njalo nokuthi bagijimele emsebenzini ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa ngodaba lokuthi uhulumende akakwenzi lokhu afanele akwenze kutshengisa ukuthi akazihluphi njalo akaphatheki ngodaba lokuthi umkhonomo weZimbabwe kawulungi.
Alubana ethe waza kini ubaba uMnangagwa wathi Chamisa asikhulumisana kungicebise lapho ukuthi ngingalulungisisa njani udaba lwezempilakahle lodaba lomnotho, lingamxwayisa lithini?
Xwayisa ngendlela uPresident Chamisa eqeda isikhathi esiningi kakhulu ezama ukuthi axwayise ngayo abantu bezana ukuthi hatshiwo indaba yomkhonomi langaphi langaphi njengoba nakweVenezuela kayilungiswa ngokuthi thina sifuna ukubusa, thina sifuna ukwenza imathanda, elungiswa ngendlela enye eyazakalayo ukuthi yandu kwenziwa ludubo lwezombusazwe olelegitimacy nxa kho lokho kungalukiswanga kusuka kube lobuzimo obukhulu kakhulu ekuthini kungenziwa njani nxa kufanele abosomabhizinisi namanyamazwe alethe imali kuleli lizwe okwenziwayo ukuthi kube nohulumende othembakalayo ubudube esaloko lezimbabwe olokuthi okweminyaka esifika amashumi amabili kusiya kwamathathu kasikabe lohulumende othembakalayo njalo ongenziwa umsebenzi layo
lisazimisele ukukhulumisana layo mnankagwa
upresident sami sazimisele kakhulu ukwenza konke angakwenza emandleni akhe ukuthi ilizwe lezimbabwe liphumelele abantu bezimbabwe bangalokhu behlupheka kangaka and ngakho njalo uyatsho ukuthi hhayi ezombusazwe nokukhulumisana kungaba kuyinto enkulu efanele yenzakale noba siyathanda kumbe kasithanda ngoba khangelani phela izalungisa nokuthi kolunye ukhetho olulandelayo kungabi le mpumela engamanga kuhle khonokho kuzaphume kuthini kukhululiswane ulungise lezo zinto
uDr Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Jamisa omkhokheli webandla le-MDC. Abesifazana abasebenza phansi kwenhlanganiso yeLupane Women's Development Trust benza izimanga ngemisebenzi yabo yokusebenzisa izandla ukuselela imali. Omama laba abasebenzela esikolweni sabo eseLupane Women's Development Trust Center ngenyakatho emaNdebeleni bayeluka ingcebethu amabhasikiti lokunye. Lezi mpahla bavame ukuzithengisela kwezinye indawo zelizwe ezinye njalo emazweni. Ngaphandle kokusebenza labo mama laba ebona ngokuqondiswa kwemisebenzi yokuthengiswa kwalezi mpahla, unkosikazi Khayelihle Sibanda sewasungula omunye umsebenzi wakhe eceleni wokulungisa okokufaka esitshebeni kumbe ukunatha okunjalo okwemvelo. Asimzweni kungxoxo engibe lethuba lokuba laye.
Ngingumama othengisayo khona lapha eLupane Women's Development Trust.
Wena yesube yililunga kwesikhathi esinganani?
Sengisebenze lapho kwe-7 years.
Usenza ni vele?
Umsebenzi wami kakhulu ukuthengisa izinto zonke ezenzakala khona lapha, okugoqela ingcebethu, okulinywa eplazini, okwenziwa ngomama emakhaya nxa bangabalendumba lomfushwa lokuchiyeneyo kuyabuya khona lapha then sengikuthengisa.
Kodwa wena lawa olowakho umsebenzi?
Ngilo kwami lami engikwenzayo nxa ngingachayisa, ngenza ama-herbs lama-spices. Basically, kuma-herbs lama-spices siyabe promote health, ukuthi abantu ababuyele bekhe idini lapho umlimi ayeplane khona, ukuthi siphile ngokudla izihlahla, okwemvelo nje okuchene impande, kwenzele ukuthi imizimba yethu ivikele imikhuhlane.
Likwenza njani lokhu?
Engikwenzayo kakhulu ukudinga abantu abakulimayo, okwami kuphela ukuthi ngigrade ngikhangela ukuthi kulungile bangakuchaya sengikuthatha mina sengikupackage ngikufaka kumaphetshana amancane ukuthi kube lula ukuthi abantu bakuthenge.
Sitshengisa ukuthi kunjani.
Ngizani kumzekeliso kulalokho kuthiwa yimint. Imint iyafakwa emanzini umuntu abesekunatha kuyaqandelela kwenza umzimba umuntu aphele ukudinwa. Njalo kuyayenza ukuthi umzimba ungabe isidudla kakhulu ukhupha amafutha abangelwa ukudla lokho ekuningi esikudlayo.
Kokunye?
Okunye ngile time. I-time inhle abaningi siyabancedisa emzimbeni ikakhulu omama iyavikela izifo ezinjengama-fibroids. Abantwana nxa bengakunatha futhi iyayenza ukuthi ngesikhathi nxa besesikhathini bangezwa ubuhlungu. Then ngilokunye ichili siyaziyona lana ibilebile ngokwalo. Uqakatheke ngechili ukuthi iyancedisa ukuthi nxa umuntu angadla ungagubhelani. Incedisa ke bese kuthi i-digestion. Kuningi singathi thina imihlobohlobo etshiyeneyo ingafika 30. Kulokunye ukuthiwa yi-cinnamon kunathwa le honey. Kumbela lokuze emabhanzini kuyanukelela kumnandi. Kodwa umsebenzi we-cinnamon ukuthi futhi la ukhipha ubududla. Kwenzeka ukuthi abantu bangadlulisi ukuba izidudla kakhulu. Kule basil, i-basil iyancedisa futhi ukuthi umuntu engezwa i-depression. Iyancedisa ukuthi uphumule kahle njalo ngadla layo esiswini futhi yenza isisu sakho sihlale kahle. Kodwa okunye okuqakathekileyo ngaloko okuthiwa ngama-herbs ukuthi singapheka ukudla singananzelela kudala abadala babengalama-fridge. So kulalokho okuthiwa kuyavikela ukubolisa kokudla. So ama-herbs ala khona lokho. Kule rosemary. I-rosemary yanceda kakhulu ama-headaches. Abantu bahlala bekhala ngamakhanda. So ilo lutho thize kilo yenze ukuthi kupholise amakhanda abuhlungu.
Uyabona yini umsebenzi wakho lo uphumelela njalo usenelisa ukuthi uthengisele imkambo lapha elupane kumbe laphandle kwelupane?
Okwakhathi singathengisa kulezitolo ezimbili ezithengisayo khona lapha elupane. Abantu sebekwazi ukuthiwa yi-BNB. I-BNB ngayithathela ebantwaneni bamababili ubuhle lobheke. Isifiso sami kuyikuthi baphile impilo engcono e-health, so ngase ngiyibiza ngathi i-BNB. So ngafike elupane nje ubuza abantu ukuthi ama-spices ungawathola ngaphi, baza kutshela ukuthi e-BNB atholakala e-Qualitec laselwandile Enterprises khona lapha elupane. Kodwa kobulawayo eHarare, eGwanda, eWange, sokulabantu abalayo iBNB. So umuntu angathi ngifuna ispice esinje umbi hebhe nje ngiyafaka ebhasini kuhambe kulowo muntu loba kungaphi kwelizwe.
Kodwa awukaphumi phandle kwelizwe?
Hhayi, kwakathi sangikaphumi phandle kwelizwe. Ngile nyanga nje kuphele ezingu-6 ngiqalisile.
Ubona kuphumelele?
Kuyaphumelela kakhulu and ngenxa yemfundiso futhi ngiyabala kakhulu ngakho ngishiye lokhu engikubalulekile. So imfundiso yona le abantu bayayithatha bayayizwisisa. Sobona kathe sokusiba le increase kakhulu kuma-herbs. Kuqala abantu babethenga ama-spices bengazwisisi ukuthi ama-herbs vele wona ababhenefitha njani. Kodwa ngiyabafundisa, ngahlalahlala kuma-WhatsApp group ngiyaposta ukuthi kule nto enje incedisa ngalokho and bangayisebenzisa labo bebone basebenzela sebetshela abanye. Yindlela enthengisana.
Lo ke ngunkosikazi Khayeli Hlesibanda owenhlanganiso yabomama eLupane Women's Development Trust. Leyo ke ingxoxo engayenza laye ngaba yaba yividiyo. Yikho lapho kwesinye isikhathi lizwe ngisithi akusitshengise. Yikho ke le ividiyo sizayifaka ebulenjini ku website yethu eVOA Ndebele kanye la ku Facebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Sesifikile ke isikhathi sokuthi sikhangele ezinye zezindaba eziphuma emaphephandabeni. Iphephandaba le-News 24 libika ukubana abanini bhizimusi bakwamanye amazwe sebezaba lakho ukuphumisa imali yabo eZimbabwe kodwa kuzaba lendleko ethile ukuthi umuntu enze njalo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, lethule isiqondiso sokuthi abanini bhizimusi bakwamanye abasemkambo wemali oweZimbabwe Stock Exchange, ZCSE, sebezaba lakho ukuthi bavunyelwe ukuphumisa enye yenzuzo yabo elizweni. Okweminyaka eminingi edluleyo abanini bhizimusi bakwamanye amazwe abasebenzisa umkambo wemali lo owe-ZCSE bebethwala nzima ukuze baphumise izimali zabo, ngakho kuye bemukele ngenjabulo inyathelo elithethwe yi-RBZ. Kuthi-ke iphepha ele-Herald libika ukubana uhulumende usenqume ukuba izisebenzi zakhe ziphiwe imvumo yokuthenga izimota kwamanye amazwe zizingenise elizweni zingahlawulanga umthelo owe-duty. Leli libekwa kungelinye leqhinga elizanywa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthabisa izisebenzi zakhe ezilokhu zikhala ngokuthi zifuna ukungezelelwa iholo lokulithola lilidola leMelika hatshi ngama-bond note. Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe ngabenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende lomqhatshi National Joint Negotiating Forum, NJNC, owenzelwe eHarare izolo. Wathi okwamanje sike sizwe imibono yabalaleli bethu. Silo mlaleli othumele umbiko wakhe nge-WhatsApp.
Ukuqakatheke kakhulu ngoba in the past sake saba lezinto ezifana nalezo, izinto ezifana labo Bukura Hundi, izinto ezifana labo Maramba Trina, izinto ezifana labo First August, i-violence lena eyenzakalayo. So if people bangabuya babuthane bekhulume, it will prevent, bear prevent ukuthi kungabi lokulwisana lokungami kahle kwezinto like what we recently did.
Lapho ke umlaleli wethu bekhuluma ngokuqhakatheka kokuba kwenziwe inkulumo zokukhomisana umlotha kanye lokuthi kudingwe indlela zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe. Lawe ulakho ke ukuthi sithumela wakho umbono kunombolo ezithi +1 202 203 0318, inombolo njalo +1 202 203 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, kulababili abake bafunda kwesinye isikolo esiduzane ledolobho leSao Paulo kwele Brazil abavuke ubhova badubula babulala izifundi eziyi-9 lezisebenzi zesikolweni seRao Brazil izolo ekuseni. Amapolisa abika ukubana kulinyazwe kakubi abalishumi lasikhombisa, qede lapho babe bezidubula bezibulala labo. Kuthi ke inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu sezisoleka kubi indlela uhulumende wakwele Sudan aphathe ngayo abatshengisela bemsola kusukela ngompalakazi nyakenye. Inhlanganiso lezi zithi sokufe abantu abedlula abangama-60 kudlakela labatshengiselayo besola ukukhwezwa kwentengo yesinkwa lamafutha ezimota, besithi umongameli Omar al-Bashir kumele achiye umsebenzi. Abantu abadabuka kwele Zimbabwe abahlala eSouth Africa bathi kuyethusa ukuthi iziphathamandla zebandla le-African National Congress abagoqela umnumzana David Makura lomnumzana Aaron Motsoaledi bathi abantu bokuza yibo abadala amacala amaningi elizweni lelo. Bathi kuyenzakala ukuthi kube labadabuka eZimbabwe lakwamanye amazwe abadala amacala amangalisayo, kodwa kayisobo abenza konke okubi ucatshangelwa nguMakura. Umotsaleti kanye lo mnumzana Herman Mashaba. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 ukhulume lo mnumzana Ngqabutho Mabhena okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa labanye abadabuka kwele Zimbabwe abahlala kwele South Africa leBotswana.
Lonyaka umnyaka wokhetho eSouth Africa, ukhetho lukhona mhlaka 8 May. Inkulumo lezi eziningi ngezokukhampena, ngezokuzama ukuthi i-African National Congress lamanye amabandla bakhuluma ngalokhu bawine amavoti, ngoba siyananzelela ikakhulu e-Europe le-America indaba yabantu bokuza yiyo esisetshenziswa njengenkulumo yokuwina ukhetho emphakathini. Yikho-ke siyakwazi ukuthi ngo-2016 i-ANC yehluleka ukuthi ibuse idolobho le-Johannesburg okwagcina kungena khona i-Democratic Alliance bencediswa i-SF. So bakhangelela ukuthi nxa besiya ekhethweni ngo-8 May 2019 kungenzeka i-province i-Gauteng iphume ezandleni ze-ANC. Yikho-ke upremier we-Gauteng eseqala ukukhuluma lokhu akukhulumayo encediswa ngu-Minister of Health ukuthi bazame ukuthi bafinyelele ebantwini. Thina-ke sikutsho njengeZimbabwe Community in South Africa ukuthi kuyasidanisa kakhulu ukuthi premier lo minister bakhulume into ezinjalo.
Silo mama lapha ke ecingweni uNkosazana Sikhathele Nyathi, wena ulubona njani udaba loluki?
Kuthiwa ngubani lubabose ozibule oziyenze ophileyo waphinde enzenzo osevusiwe eSouth Africa? Soqala yini khonokho? Baqinisile abantu beSouth Africa ngabesithi anti bokuza yibo abawonayo elizweni labo, ngoba xa usuka eZimbabwe ufika ngalo usuka le nhlanhla uqhathele ikhiwa usebenze, uqhathe lapho uthiwa umsebenzi ukuhambe iyezenzo ophile wavuka. Kade ngikhanyela isitori sangikhona izolo, iyezenzo ophile wavuka ibusela konke bona lobo ababenza abantu bakithi. Vele lokhu ukuthi abantu bokuza yibo abayenza amacala amaningi kakhulu eSouth Africa. So manga abantu babethorotophile bazangiholela ukumenshena indawo yabo, yibo abathwalisa abanye abantwana nzima eSouth Africa. Basuka eZimbabwe landi kuyabulala nabona bodwa, khona ngale abulale umuntu ovela emsebenzini emakhithini embulalela nje 20 rand esesikhwameni kumbe ifoni. Ngiliqinise likhona vele nabo bazikhulumela ukuthi sisetshana thina zode sibuye eZimbabwe. Asukuthi mbe basethwa ngama-South Africa, basethwa ngabakithi. Ayiye phela bephonge usukela abantwana be-South Africa bethi bayabasetha bengabasethanga. Mina ke ngisesethi ngale South Africa, umuntu ongena le mali esontweni ethi ayithengisa 8 litre lishone livele eZimbabwe. So khonokho kubizwa kuthiwa kuyini elizweni labantu? Bona bangingazivelize ba-respect indawo zabo. Thina masifika siyadisrespect, uyabona. Angiyali ukuthi labo bayatshontsha. Vele umntwana ngabuye nzima amasika khumthukela, omunye futhi labo uyafika kumtshini naye yakhele nzinto abatshontsha kakhulu ngoba abamadesitezi labo ithukela belilasta sokubuya benzina ithukela lihlahlahla yeyo abantwana bakithi abafundi ispecial abavela kwelakithi lizwe abafundi ukufika bedinga umsebenzi bahlonipha iindawo zabantu
sizokuthwaka silo munye umama lapha ecingweni kumbe ngubaba wothi ngisithi ngilobani ngilobani khona lapha ecingweni ngubani
unkomo
ye ngihloniphani kunjani baba
yebo baba baba mina ngikhona lapha eSouth Africa siyababona abantu beyenza amacala kodwa kuhlangene nabantu basekhaya kodwa esingakusho kakhulu abantu basekhaya ibona nabo bayasingcolisela igama lethu kule ndawo yaseSouth Africa ngoba uma ungabubheka mthonishwa iningi lethu sesiphila kule ndawo lento abayenzayo abantu basekhaya angiphiki ngiyayivuma baningi sibabona beyenza ubugebengu lapha kwele South Africa
kuyini okwenza benza ubugebengu ngobo nje
hayi okunye mfowethu angeke sisho ukuthi ubugebengu kusho ukuthi vele nje yena umuntu kudalwa kwakhe uyabe eyisigebengu ngoba zonke izinsuku khona lapho esikubona khona lapho eGoli bayabashisa abantu basekhaya uzothiwa bashisiwe mina ngihlala ithembisa bakhona abanye abasekhaya ababashisileyo nje ngicabanga ukuthi enyangeni ezimbili ezintathu khona laphayana ebusuku besiyatshontsha besiyaphula ezindlini zabantu angeke sithi yikudubeka okunye uvele kuyibugebengu obukhona ebantwini
nxa sisikhangela-ke ama-statistics awethulwa yi-institute for security studies atshengisela ukuthi abantu abe-South Africa yibo phela abadala amacala amaningi nxa kukhangelwe abantu abasentilongweni kathesi abavalelweyo abadala amacala asabisayo kodwa-ke i-6% yabantu ngabantu bokuza kuthi-ke laba abaningi bangikhona ngabe-South Africa so khonokho-ke akutsho-ke ukuthi iziphathamandla lezi enxa zisengezimithiyo nje
hayi kulokho vele msakazi eqinisweni basenga ezimithiyo asiyali ukuthi abantu basekhaya bayawona lapha kwele-South Africa kodwa vele ubugebengu obuningi babeyenza bejoyinene laba abantu bangama-join venture beyenza ubugebengu lokhu bejoyinene asiyali ukuthi abantu basekhaya bayabenza ubugebengu kule ndawo kodwa vele basengezimithiyo kakhulu ma bephi abantu bakithi ibona bayenza ubugebengu kakhulu phakathi kwale ndawo
ubonike sibonge kakhulu Nkomo ungathinela kusasa baba
lapho-ke sizwe uGibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela khona enkundleni yethu yebulenjini bokuxhumana enkundleni ye-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Esigabeni sethu somculo lamhlanje njengokwethembisa kwami izolo ekuseni silethulela ingoma zomculi osakhulayo uMo Blessing Ngwenya kanye ke le ngxoxo ayenze lo Gibbs Dube owe Studio 7.
No gimmicks.
Ngoma nangola uze njalo lengoma ngananzelela ukuthi abantu abaningi kuba nzima kwesikhathi ukuthi umuntu ahlukanise ukubana usethandweni kumbe ikufuna nje ukugcwalisisa izifiso zomzimba. ngangi expressa ngizama ukuthi abantu wonke umuntu aqathanise ukuthi kurelationship akiyo luthando langempela kumbe luthando nje olungayithathani. Ngathi is love or lust, is it love or lust? Ukuthi wonke lo muntu oku relationship uze abekwazi ukuthi i-relationship yakhe le akiyo, is it real love or is it lust?
Lesigo bekuyisigaba sokugcina somculo, umculi odumileyo kwa Mawu Blessing Ngwenya exoxa lo Gibbs Dube kanye besiliqhunsela njalo izingoma zakhe. Ngilethemba lizikholisile ekusukisela izolo. Kodwa singeke ehlukane ngesikhangele ebezikhokhela lamhlanje. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende kumele angenele ngokuphangisa alungisise izikhalazo zabodokotela besibhedlela seParirenyathwa abaqale ukukalala umsebenzi ngolwesibili bekhala ngeholo eliphansi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-half past 7 ntambama. Kodwa ke abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini www.voaindobele.com.